okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka ele elinini kumbe le minye nje iminyaka, kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi iphuze ukuthola izinto. Khathesi abantu abaningi sebehlele sithi yindlala, kodwa kulihlu lethu sikukangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala, esiyakuthi ngesilungu yi-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye lihambe lithi selisiyabuya kwesinye isikhathi sibe sesithi hhayi lapha kube yi-fall start, but khathesi yi-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho, onkayi, olufane, omango ulilima ngapha kuseGwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala leliyana elitiwa lihle ligeleze lingene emadamu kube lamachili izifuyo zibe sezithole ukunatha. Pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho, abalima indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo, osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikele sizinathise inkomo sizikhelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kuponje amanzi okuthi izifuyo zethu zithole ukunatha. Emadlelweni lakho akusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni, sokudinga ukuthi abalimi aluka kuvuma sithenge utshani, sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo, sibe sizipha nje mbijana mbijana ama-2 kg, 3 kg nenkomo ukuthi ziphile kuze kuyefika isikhathi ezulu liqalisa ukuna. Sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuyile singakadluli o-20 December khonapha libe selisewuli.
Abanye ngabathi bona singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye endidinga ngikuchasise ukuthi nxa liphuza ukuqalisa so izulu, okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudebha amagodi, lokho esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi, lokho esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yisiphi isikhathi kathesi izulu lingani.